Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lweground.
Udaba lwezakhiwo lenye impahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi seground soluvuselelwa njalo.
Vani, ndisi, tovoka kuhangana tili muvangeli ledu lakanaka zingapa. Mukatitila kutiti huke mikumbulo tisibe kutitongendeze kwa nema shona. Andovoka ndili wewa tisevin kama sendu.
Ibandla lemthwakazi Republic Party liti selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South.
Okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe sasele gcikwane bamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu.
Lanxa inani lababanjwa igcikwane le-coronavirus lisehla elizweni jikelele, isigaba seMathebeleland South lokhu sikhokhela kumanani abantu ababanjwa igcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwezakhiwo lenye impahla yevuyo lezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi seground soluvuselelwa njalo. Lokhu kulandela ukwethulwa kwalolu daba edale lephalamende ngomela isigaba semagwegwe kuleli dale umnumzana Anele Ndebele webandla le-MDC Alliance, owathi kumele babuyiselwe impahla yabo abebekuvuyo lezibra ngoba udubo abakulo lezinsuku lubangelwa ikhonoko. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezabhu umnumzana Iphithule Maphosa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ibandla lezaphu lihlala likhuluma njalo nje malanga wonke ngendaba ezigoqela amaproperties awezaphu lawezipra atatwayo. Asikhulumi sikhangele amaproperties kuphela, sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lweground ngoba siyakwazi ukuthi amaproperties ethathwa kwaku uqalisa umbhuqazi operation ye-ground okwagcina kusiwa ngumbhuqazi wabantu bezaphu labantu besindebeleni kweleZimbabwe. So sihlala sithi akulungiswe indaba ye-ground, njalo ukulungisa indaba ye-ground kugoqela ukubuyisela ama-properties ezaphu ngokuphelela kwawo ngendlela ayathathwa ngawo ngomnyaka ka-1982. So siyajabula ke uma abahuquluzi bama-properties ezaphu sebethola ithuba, sebethola lesikhathi njalo bekubona kuqhakathekile ukuthi bekhulume ngendaba yokuthi babuyisele impahla abayithathayo. Sike samuzwa ubaba uChinga Dube emalangeni ethi okwenza kwehlule ukubisela ama-properties ukuthi amazibra awabambananga akusikho qiniso lokho. I-division leyi i-sponsor iZANU-PF ngoba bengafuni ukubisela ama-properties ethu. So siyawafuna ngokugcwala kwawo kungabi la ma-conditions, njalo awathathwanga ngoba singabambananga, athathwa ngoba sibulawa, athathwa vele ngoba ibandla lezaphu lingafuneki libulawa.
Manje njengoba imizamo ikhanya ilokhu isehlula esiyenziwe phambilini, kuyini eselukhangelele ukukwenza?
Ikhona imizamo ehlukahlukeneyo eseke yayenziwa, njalo ikhona imizamo eqhubekayo. Ikakhulu kuke kwaba lombono ukuthi mhlawumbe kungayiwa emthethwandaba, yaba khona imizamo ukuthi kulungiselele lolu hlelo. Kodwa ke yananzelela ukuthi laphana kwakudlalwa ipolitiki njalo sisuka sibe lama problems ekulungiseni indaba zethu ngoba indaba iyabe ipolitical njengayena le yaziyaphulezile le ZANU-PF le lombuqazwe kugqwa wonti ipolitical in every form kodwa sisuke sesi expectwa kumbe sesikhangelelwa ukuthi sisebenzise ezinye indlela ukuthi silungise le ndaba endlela esigoqela i-legal system indlela esigoqela abo parliament lanilane kuba nzima ukuthi kulungiseke kodwa ke izaphu libandla elithanda ukuthula izaphu libandla elithanda ukulandela imithetho njalo libandla elingazwani lokudlangudlwangu la ngokudlephana kodwa sikhangelele ukuthi udaba lolulungiswe ngayiphi indlela nje noma yiphi indlela esikufunayo ukuthi ama-properties ezaphu ebuyele endaweni yawo njalo undaba lokugrawundi okuyisisusa sendaba lulungiswe.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe amanye njalo ama structures esigabeni seMathebeleland South endaweni ezibalisa iGwanda, Mzingwane, Filabusi, Bulilima East, Bulilima West leMangwe. Ibandla leli lisanda ukuqhuba uhlelo olufanayo ezigabeni zeMathebeleland North. Asizweni okunenge ngalolu daba kumgcini isihlalo waleli bandla eMathebeleland South umnumzana Vincent Mabikwa Moyo exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Uhambo lwethu beluluhle kakhulu eMath South Province. Usekelwa abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizisa. Masi babuza kubantu ukuthi kathi kungani lalingayivoteli iMRP kulelo khetho oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama-structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama-structures ayabumba. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuZanu abanye baphuma kuMDC esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayasho ukuthi no selisisizile lati sesilento engeyethu kungananzelela ukuthi wonke amaphathi nje akhonayo kona lapha eZimbabwe ngamaphathi wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole iphathi yabo yasekhaya bayabalwa yebo abantu ba 2-3 abangakaboni lapho siyakhona abangakakuzwisisi kodwa lapho esihlangana labo hayi bakwamukela njalo asifosteli umuntu uzikhuluma iqiniso njalo iMRP safundise ukungakhuluma amanga lapho esikhamba khona siveke iqiniso njengoba lenjalo njalo abanye bathi thina siyabandlulula iMRP kayibandlululi umuntu thina sabandlululwa kudala sabekezela for 41 years sibandlulula hlala singama vice deputy vice this sabaleka abanye bethu saya kuMDC kuMDC vice wesike kathi sokulama vice 3 so sasesibona ukuthi no kuthi thina abantu bemathebelele ndivele kasibalwa phela la asikho so masingabali ngcono sizenzele kwethu so esikwenzile ikhonoko ke uthi silandele iqembu le MRP abantu balithakazelela sibili come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi.
Lo ngumnumzana Vincent Mabikwa Moyo umgcini isihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland South obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale. Asizweni izakhamizi ezibalisa umgcini isihlalo waleli bandla eBulilima West umnumzana Herbert Nkomo weMadlambuzi unkosazana Miriam Leya isakhamuzi sika Ward 7 eMasendu uMandlovu kanye lomnumzana Dube weMasendu obikwa ezakwenelisa iminyaka elikhulu eyokuzalwa i-100 years ngenyanga kaMpalakazi kuwonalo umnyaka othi ufisa ukubona okukhankaselwa yileli bandla kufezeka engakachiyi lumhlaba.
Umzabalazo uyakhula sibili noma besingela sikhathi lento zokuhambisa kodwa abantu bayamukela sibili esingakaze sikubone. Kungenzeka na kungaqhuma kunje ngilesibindi sibili ukuthi abantu wakithi ilo bangabezana Hayi abanye sebekhathele ngokuvotela into engahambiyo.
Ndimi miremu ndeya. Tochibokela kwazo titinzimu umupe maha tindile mbeli. Ngobe swingeno sekwatawa titukwa hayi tawa tigwadziwa kwazo. Thank you very much.
Vanhu ndisi vanhu. Toboka kuhangana tili muvangeli ledu lakanaka zvingapa. Mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonendeze kwanema shona andoboka ndili hoyo wadi 7 kamasendu
ndoboka nasi ndili gele mugungano la mthwakazi ndibokela kuti ko pamwe tove vanhu vo vanokona vo kuti vana vedu veve nechedza chakanaka ndibokela nemwanedu mkhululiwa hakatitila chinhu chatichenjedza ndaboka
ntiyakuqala sithwele kanzima ngale babantu siloka lathi siyancina sikhuleka kunkulunkulu ukuthi engancedisana lawo msebenzile siyaswela ukuthi siyenza kanjani uzame konke okuyabe ubona ukuthi amadlozi kumba akuvumela zama ngiyabonga kakhulu akula nto engiyikhulumayo eningi ngiyabonga umusa nothando
labo ngabalandeli bemthwakazi Republic Party. Lababanjwa igciwane le-coronavirus lisehla isigaba seMatabeleland South lokhu sikhokhela amanani elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba izolo kulabantu abayithoba munwemunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele. Abangamakhulu afika phose amathathu 285 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba seMatabeleland South sona sibe labedlula amathumi ayisikhombisa 72 ababanjwe leli gciwane. Siqoxele sakhamuzi sesigaba seMatabeleland South umnumzana Solani nje eminyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC Alliance othi umumo wegciwane leCoronavirus usunganeno kulesi sigaba.
Baba Gandhi okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke. Umumo ukhona eMatsouth walo mkhuhlane eCovid uyayehla kakhulu emakhaya ngoba sokushisa kathesi. Silokubonga uNkulunkulu ukuthi kungaba kube njalo uyehle kakhulu ungabi khona ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu bazamile abaningi bahamba bayahlaba injection yokuvikela ukuthi xa uthola lo mkhuhlane ungabi namandla emzimbeni wakho. So kuba ngcono sibili kakhulu indawo eziningi akusafanisi ngale nyanga lesivela kiyo ka-August. Kube kunzima kakhulu kakhulu emakhaya umkhuhlane ubuze ngamandla kakhulu. So kwamanje hayi sibonga inkosi eyiyo ephakamise ukuthi kube ngcono singazinjalo ukuthi ungcono bakhona lobo uzagoqela zonke indawo kodwa eMatsouth kube ngcono kathesi.
Sike sezwa ukubana kulabantu abedlula amakhulu amathathu ababaleke lapho abagcinwa khona kuma quarantine centers. Usunjani umumo?
Baba Gandhi endaweni lapha abantu abagcinwa khona kwenzela ukuthi igcikwani asebelalo lingahambi lifika kwabanye abantu. Izindawo abazibiza bathi ama quarantine lapha abagcinwa khona laba bantu okwakuqala abantu kakhulu emakhaya engunanzeleleyo thenga singcwaba inyanga ele edlulileyo saba lombuzo kakhulu kubantu kade bekhona be health ukuthi kubangelwa yini ukuthi abantu basuswe ezindaweni lapho kumele begcine khona babe semakhaya ngoba yiko ukubangela ukuthi umkhuhlane ugcwale indawo yonke yena kekho lo yedwa umzali ongathi umntana kumfo wabo isihlobo sakhe sisendlini sisodwa singasakhona ukumuva lapho esihleli khona ekelo kubana ekiso nxa siya kuye lo muntu uthola lo mkhuhlane. Sahlaba umkhosi sibacela ukuthi bangavumeli abantu ngoba abantu kade sebecela bethi hayi mina ngingcono ngifuna ukuthi ngiye quarantine ekhaya ukuze beseduze lekhaya. Kakhulu abantu babalekela indlala ngoba nginanzelele kulezi ndawo ngihamba kizo lapho embancedisa khona ukubathwalela inkuni ngoba akula nkuni abantu laba ngabe kuleyo ndawo mele befuthe mele abantu laba bethole ukudla so uthola ukuthi kona babe khala ukuthi bafuna ukuzenikezwa ukudla ibe nezihlobo zami zibe zikarantayile sibili ngazama indlela zonke ukuba namanikezo okudla so sananzelela ukuthi kona bagcina bekhulela amanesi kakhulu emakhaya bekhulela abanikazi bakuleyo ndawo ukuthi thina sifuna ukuya emzini yethu abanye bagcine sebebaleka babaleka umuntu engakasili amalanga angakafiki okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe sasele egcikwane bamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu so iqiniso abantu bayabaleka.
Umnumzana Solani nje mnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathepeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Kubamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umfundisi wenye isonto enaleni emmangweni webubi lemuli yakhe basinde engozini yomlilo ngemva kokuba izikliwi ebezifuna ukubathathela imali zehluleka ukungena endlini zaphosela amabhomba epetulo endlini yabo yalumatha umlilo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi sokuqhamuke ukudonselana kwempahla kamuyi umnumzana Parents Shiri owayengumphathi mtambo wezokulima. Kubikwa imuli yakhe isithi inotho kamuyi ikhanya isisiya ezandleni zabanye abantu abangafuzanga bayithole. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela basakazi khona ngapho eAmerica. Ngiyalibingelela kakhulu ngomusa ngomsebenzi eluyenzayo, umsebenzi osinika indaba zeqiniso lezamanga. Konke siyakwamukela, siyabonga ukulalela Studio 7, umlaleli weStudio 7 wensuku zonke. Indaba zeqiniso layo zengamanga, konke siyakuthatha, konke kurayithi, siyabona iziqiniso sibona zengamanga. Konke kube ngokwethu, siyakuxwazululela thina. Hayi khona emaphathini ngapha ekuvoteni, ngapha ekuvoteni. Yiko lapha endle problem lakho. Angeze ukuthi baba akho ehleze ekhaya engasebenzi. Sekuthiwa akuvote, sekuvotwa ukuthi akuvotele ukuthi ubaba akho emsebenzini. Wena siyavotela ubaba next door ukuthi emsebenzini wakho babehleze ekhaya engasebenzi. Sosithi ubaba akho kahlala siyavotela ubaba next door ukuthi esebenze ephisa imuli yakhe labantu abakhe. Ephosisa abantu abakhe lezihlobo zakhe. Wena eza kwisihlobo zihlezi. Ubaba akho ehlezi lo mama akho lo abazali bakho bonke lezihlobo zakho zihlezi zingasebenzi. So siyabavotela wena ukuthi behambe emsebenzini, wena abakho besale ekhaya. Ngibona ngani into embi? Asivoteleni amaphathi angithi esindebeleni, mhlawumbe bengaze bethole umsebenzi labo bazasisapota. Akula mdala babathe ehlezi wavoti wasebenza engayazi ukunakekela abantu abakhe. Ubabe usanakekela abakhe abantwana obazeleyo, hayi khona be-next door. So manxa wena ulindebele usiyavotelelo umuntu wasesishoneni le, uwinsa abantu basesishoneni le, badozele emsayidini zabo badla bona le zihlobo zabo labantu ababo. Manxa bengasutha bona esishoneni lekho labo zasinika khona esindebeleni. Wena loba ungazovota ngumndebele, vela kulalutho vela abalwaziyo lokuthi wena ungavotele, vela kulalutho abangakupha lona. Udla bona abama-MP lamakhansela kuphela yiwo abasendebeleni, lina libavoteleyo ngisho likubonayo lizohlala lisithi nywenywe everyday. Hayi akulalutho engalutsho lami, ngibe ngiphosele khona kuncane uma ngiqhubekani lapha ePlumtree ngokuphila, ngisiphilela eGwala eBotswana, ngiphila ngiseBotswana. Ngiyabonga msakazi.
Livuka kanjani balaleli be Studio 7 lonke ngezindawo ngezindawo. Ibingelelwa nguNhlanhla ose France Town eBotswana. Mina ngingowemalunku eLupane duze leSaint Paul duze leStolo. Ikibingelela umama wami uNhlanhla khona phana kwaMatshivovo loNkomo RJ ngithi Komo unjani mdala ukuphila loNdevula ngapha ngisathulani ngithi mdala usaphila yini ngithi ngiyabuya ngamdala ngikhisimusi ngizolenzela okuhle lonke khona lapho siyabe sigida ngapi lonyaka badala bami ngibingelele lo baba eKana elusulu kondani ngithi mdala wasala njani uyaphila Ngithiza kuvakatshela khona ngapho mdala ngikhisimusi sizogida sonke.
Yey, siyalibingelela njalo ku Studio 7 abasakazi bethu. Lani balaleli be Studio 7 mahlabezulu. EZimbabwe kakhulu ngapha emhlukulweni weMandebele. Siyalicela bakithi lingalandeli umbabantu laba ababuya laba ngesikhathi sama elections sebekhuluma ulimi olumnandi sebesithi bona yes ngaba komthwakazi. Basifuna ukuthi silenzele umbuso weMandebeleni. Hayi hayi akisimelo. Sesike sakwenza lokho kulo mama uMakhuphe lapho ubuyile ngenjongo yona le wanja wangami yaphazamisa abantu kodwa kucine kuphelele ngabe kuphelele sesiHarare sebemhluthunela umbumu intambo zise MDCT sebemhlangana ngempama sekathesi kunje usesiya kumaDubu sezama kuyamanga lomaDubu sebemdlalisa umalalisa sebesithi hayi hayi mgogo hayi wena hamba kuphela wena uyokuba ngu-vice president sizawuyilungisa leyo ndaba eyalungiswa ngubani singakulandeli lokhu bantu asihambe siyeregister sivote sivotele i-MDC alliance ekachamisa lapho kunochamisa khona lapho esikhona lingezwa lingagodiswa ngabantu laba abathunywa izalo
amavuko ntu 7 labalaleli bawo ngixa ukwazi ngibaxa ukwazi indaba zezani kuphela government le yawazi ukuthi kadivele imfundo iqatha kanjani ebantwaneni kuzilophosa umnyaka abantwana bengafundanga utha okreseven form 4 form 6 ababhala amahloliso bafanele babhale ngonovemba babhalani bafundeni then uthabela lo secretary lo education lo basitshele ukuthi abantwana bafundeni engasitshele ukuthi na abantwana babhala i-covid azangiphambanise lutho azangivale lutho ayisibo yini abahlala phansi bavale isikolo ayisibo yini abamisa imfundo so bavala ukuthi abantwana bengacrash pho manje namhlanje sithi akulayo i-covid i-lockdown akulayo lutho kwavulekile bazama ukusela ukuthi bathini yena umnangagwa labantu bakhe la umnangagwa kaphendule la emazulu ngoba kusho ukuthi vele abantu abaphezulu abasibusayo la abafundanga umnangagwa akafundanga wafuja i-degree lelo utsho uyena akafundanga wabhalelwa la i-degree le-doctorate lelalo wabhalelwa ngujonathan nimoya so ngoba bona babhalelwa abantu abethu bababhalelwa mbani kabaphendule uthabela nalo kaphendule wavele ugwanda lo kaphendule yasitshela ukuthi kona kumbe umonika mthwanga kumbe auxilium nangagwa basiphendule njengoba bethandi besithi kona abantwana babhala lo nyaka kabasiphendule yimi kukrujinevu la ngukrujinevu engikhulumayo krujinevu
sanibonani sanibonani baku Studio 7 zinkokheli zonke ngiyabingelela okhulumayo ke nguRich Nyoni wase lupane endimimbili kuwathi ngathi i-village ngithanda ukulibingelela lonke bantu bakithi elingabaphathi bohlelo sithanda futhi nokubonga kakhulu enisenzela khona izinsuku ngezinsuku ngithi ngeke ngidlulise nje umlayezo omncane kuye wonke uZulu waseZimbabwe engithanda ukusho ebantwini bakithi nonke nje ukuvota komuntu kubalulekile empilweni kuyinto ekhupha umuntu ekhupha kele mangabuse kuhluphekene so ngikusho ukuthi abantu bonke benginesicelo sokuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi uyaya ukuregister ukuvota singabi lokho esikhuluma nje ngokuthi siyahlupheka kwathini kwathini ukuvota yikho okubalulekile ukuthi umuntu akwenze ukuze kulolo hlupho akulomhlawumbe angaphuma ngoba ivoti vele yiyo into efaka umuntu empilweni ayidingayo ngithanda ukuthi nonke abantu bakithi sibeni ntonye senze ukuthi sikwazi ukuthi siregistile ukuvota njalo okunye engizobuya ngisho futhi ukuthi kuzinkokheli zonke elibheke indaba zokuvota kunenkinga esukube khona ikakhuluma sokuvotwa lapha kunabantu abathunyelwa kuma polling station okuvotelwa khona angamapolisa so amapolisa lawa into ayenzayo ukuthi bona mangabe kukhona abantu abadala loba ngithi abangakhona ukubhala makufanele ukuthi ayomkhomba ukuthi ufuna ukuvotela liphi iqembu abantu abadala nabanye nje mhlawumbe ngithi abantu basemakhaya ikakhulu basuke abese siba novalo lokuthi ngoba sokunepolice eduze so mhlawumbe mayifuna ukuvotela mhlawumbe ngithi iqembu eliphikisayo umuntu omdala loba ngithi umuntu ongakwazi ukubhala abese sethuka ngoba ipolice lisuke limela eduze so kusala ukuthi angazi ukuthi yini into engenziwa ukuthi abantu laba bangakhona ukubhala bekwazi ukuvotela amaqembu abawadingayo ngoba ipolice amase lime eduze vele umuntu usesuka ebe novalo olukhulu lokuthi akasakwazi ukuvotela iqembu alithandayo bengicela nje mangabe kukhona abangakuzolokhu bakuhlolisise bakubone ukuthi kungenziwa ngayiphi indlela ngoba ngiye ngabona esikhathini esedlula abantu abaningi bagcine bevotela indawo abangazithandi nendaba zokumelwa ngamapolisa eduze ngiyabonga abantu bakithi songathi nje le message ingafundwa ukuze abantu bazi ukuthi ukuvota kuyikho okubalulekile empilweni singakhuluma sisheke imlomo kodwa masingazange sayovota ayikho into esingayenza ngiyabonga
ingcwethi kwezempilakahle kwele Melika zibikwa zingavumelani ukuthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu eyokuvikela igciwane le-coronavirus na ezinye ingcwethi zithi kumele kuqale kuhlatshwe wonke umuntu amajekiseni amabili kungakaqalwe ukukhulunywa ngeyesithathu Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMaryland lapho ahlala khona
Umumo wagciwane lokhu umubi iganga lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi i-Delta variant. Bathi ke lo umkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye uyamemetheka ngokuphangisa. Ikanti khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje kodwa kule iviki ephele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehla mbijana kodwa hayi umumo mubi. Biqiniso
ezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa amaclub amajim lokunye kunjalo njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempila kahle yokuqhelelana lokugqoka amamask
indawo eziningi sezivuliwe zenezo ezifana lamajim nje lokuchechiyeneyo njalo baya bathi abantu mabengena kizo kumele begqoke amamask kodwa uqathele ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakho na ayifani lizwe lonke kuyaba sokusiya ukuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo lapha eMaryland bavele bathi lo bungena esitolo kumbungena kujim kumele ubegqoke imask kodwa ungakhangela kulezi ndawo ezichene ezifana labo Florida lapha bathi khona abafuni khona amamask so ngakho lokhu kuyachiyana kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye osekuvuliwe yizikolo mina njengomuntu osebenza ezikolo abantwana bonke sebephendukile abanengi ezikolo lapha eMelika eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo amamask nalawo ikanti kwezinye indawo abavunyelwe ukugqoka amamask sokusiya ukuthi ukuphi njalo so siyabona ukuthi yelo into eziningi lokhu zisalwa zivulwa kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka ziningi izikolo esezivaliwe kumbe usothi abantwana bake befunde bengkhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika
Isimanga ukuthi ngithengile
Singakubi uhlelo lwethu lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lwezakhiwo lempahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathepeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.